lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngesikhathi esedluleyo sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekayo sakhuthazana ubana insuku zonke kusekwamalanga sibongeni isipho sokuphila ngobana siziphilisi thina siphiliswa ngulowo lamandla kulathi simbongeke unkulunkulu ngaso isipho sokuphila okwanamhlanje ngizathi siqhubekele phambili encwadini esayibalayo kajohane 11 uvesi ngu-21 siya ku-23 kulabo abayikhuthayo ngizafunda nje ngokukhawuleza uvesi 21 kufundeka kanje wayesethi umatha kujesu kosi uma ubukhona umnewethu ungayingafanga verse 22 kemba ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongakucela unkulunkulu unkulunkulu uzakubuya khona 23 ujesu wathi kuye umnewenu uzakuvuka sigcine sikhuluma ngokuthi baningi abantu esingathatha uLazaro simfananise lemizi esihlala kuyo ukuthi abantu baphila badivele kuphila inyama umoya kawusekho lemizi yabo baze bazigqashe ngayo ngenxa yokuthi ubuntu abusekho sokufana nje lokuthi bazihlalela enqiweni lwezikhova namhlanje ngithanda ukuthi esiqhelise ingqondo zethu kuleli lizwi ke sibone ukubana singakhangela ukuthi kambe lona ilizwela kithi kumbe isigodi kumbe isiqinti kumbe idolobho labe sihlala khona kuyaphilwa yini baningi omatha labomariya esihlangana labo bekhala ngalokhu nalokhu abantu bakhala ngazo zonke izinto bakhala ngemisebenzi bakhala ngalokhu langalokhu baze bakhale langobuntu obukhangelelwe ukubana bube sebantwini yikho ke umasa ethi kujesu aluba jesu bukhona lelizwe lakithi ngabe kalisiko ayisilo leli esilibona likho uthi umasa nxa ujesu ekhona izinto zonke ziyaqonda manje pho-ke udubo yikuthi lalabo okumele bakhangele izigodi leziqinti kanye lelizwe lakithi abanye lo jesu lowo kabamazi yikho ubona abanye balolunya balenhliziyo ezilukhuni umasa lomariya bakhumbula ujesu ngoba ujesu wayelothando ujesu wayelozwelo ujesu wayezwisisa ukuhlupheka lokudubeka kwabantu yikho ababizanga umpristi ababizanga umbhishobhi ababizanga kumbe omkhulu webandla thize babiza ujesu uqobo lwakhe ngobana ujesu luthando ujesu uyazwela ujesu uyanakekela kanti-ke bakhona-ke abantu okumele ukuthi ngabe yiba benza zona lezo zinto emphakathini bazehlulekela ngobana lowo jesu esikhuma ngaye vele kabamazi bathi-ke kwesinye isikhathi baze bathelela abantu ulaka longahlaliseki uze bekhuluma izinto ezaziwayo ezisobala ukubana kayisizo zinto eziphilisa abantu inhliziyo zabo kazilathando zomile ilizwe lakithi lonakele izinto azihambi kuhle kubuhlungu ukulalela lokuzwa inkulumo eziphuma emlonyeni yabanye abantu abanye kumele babe ngabakhulu belizwe abakhokheli kodwa kabalazwelo ingcebo beziphilisa bekholisa ngabalalo uthando lokufisela olazaro ukubana bavuke baphile labo asiceleni izinto ezizasiphilisa aceleni izinto ezatshengiswa ukubana siyisizwe esimesabayo unkulunkulu labo abangamesabiyo wokodla asikhulekeni baba sikhulekela labo abasiphetheyo babe lothando bavuse lalabo asebephila emanxiweni ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.